kuyadanisa ukubana ummeli wenothoni uThemba Mlisa after ekhulume ngodaba lombhoqazwe ekuxotshiwe edale lephalamende lapho amalunga edale lephalamende ele immunity exotshwa kuyadanisa ukubana ngemva kokubana umongameli welizwe ethe abantu balelungelo lokukhuluma ngakho kungabe kuyikuthi umnomzana uJacob Mdenda kakagoqoki izolo yakhe yokubana wakhokhelela eMart North kudale lombhaqazwe kumbeni ukuthi ibandla lakhele lingakaguquki kulolu daba. Asikwazi okuqinisekileyo ngumongameli kumbeni ukuthi ibandla lona lilokhe lisesimeni sayo sayizolo lokuthi udaba lombhuqazwe akufuzanga kukhulunywe ngalo. Kodwa eqinisweni abantu beZimbabwe abantu umhlaba kuzube kwazi ukuthi udaba lombhuqazwe is still a banned thing ngoba uma amalunga edale lephalamende ale immunity exotshwa ngemva kokukhuluma ngalo udaba lolu kutho ukuthi is a matter engakanjani engakavunyelwa ukuthi kukhulunywe ngayo. So Zimbabweans across the divide, across tribal lines, udaba lwebhuqazwe ludaba oloke lusealed akuvunyelwa ukuthi abantu bediscuse ngalo, akuvunyelwa ukuthi ama-victims ethi share their experiences. Siyambonga okaMliswa okhulume ngayo, siyambonga umama Mkwena okhulume ngakho, kodwa siyadana ngoba lo ophethe ilizwe u-Emmerson Mnangagwa laloba waphatheka kulo wathembisa abantu beZimbabwe ukubana kufuze bekhulume ngalo lolu daba bekhulule ukuthi weqinisile kumbeni weqamba amanga kodwa ibandla lakhe siyalibona liyaxotsha amalunga edale lephalamende. Ibandla lakhe siyalibona through Obed Mpofu lithudala udaba lolu lwalungiswa. So okuyiliqiniso asisakwazi
luza lungisiswa njani udaba lwegugurawundi lolufuzwayo. Nanku phela la malunga ephalamende ayaliswa ukululokotha
abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthini udaba lolalulungiswanga kufuze lulungiswe. Sibonile esakhamveta iconstitution esethatha amandla e-NPRC ewafaka kuma-chiefs indirectly after that engabaniki ngokupheleleyo ngoba lanamhlanje kusukela ngo-2019 esithi udaba lolalulungiswa akukho sokulungisiwe. So kuyabonisa ukubana akazimiselanga kodwa siyababonga laba abakhulume ngabo okubalisa ubaba uMliswa ngoba ubaba uMliswa usuka eMarsh West. So kuyabonisa ukuthi udaba lolu is a national question oludinga wonke umuntu weZimbabwe ukuthi ephatheke kulo ukuthi lulungiswe. Ngiyabonga la kumama oluphakamisileyo edale lwephalamende ngoba yikho lapho kufuze lulungiswe khona, yikho lapho abantu beZimbabwe bathi through iphalamende under NPRC ngoba i-NPRC ibifola under iphalamende ukuthi udaba lolu kufuze lulungiswe ngokuganga kwalo ophethe ilizwe wathi kalube nga-under his office. And siyambona namhlanje libandla lakhe ukuthi bazama ukuthi bethi macro-manage it kodwa abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthi udaba lolu akufuzanga lufe lalo bangayiphi indlela.